Mpande Nkosi Sibanda wahlala elokishini lemakhandini uvikela edolobheni lakoBulawayo ekuseni nsuku zonke njengaye wonke umuntu osebenzayo. Umfoka Sibanda yena kodwa akaqhatshwanga muntu njalo awusiye omunye walabo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni yedolobho leli. Esakhe isikhathi usichitha esendaweni zokubheja esezinemethelo zagcwala idolobho lakoBulawayo. USibanda olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Free Style Football Federation uthi uqale ukungena endaweni zokubheja esiyazibukelela umdlalo wenguqu ukuze athole ulwazi ngokwenzakala emazweni aphetsheya kodwa leyo ocina esehawukela.
Nangumuntu osebenza izinto ze-sporting so kuyangceda ukuthi ngikwazi ngama-teams le-latest information engabala endaweni ze-football. Akula muntu ole-information eningikwele umuntu obhethayo. Ya yikho ngingakusho kokuqala. Okwesibili ngasho indaba yemali ukuthi indawo siyakufaka ukhangelela ukuthi uzaphuma nemali kodwa hayi kuzalitshwani. Lami ngivele nje angikhangelela imali ngoba kuzalitshwani kuyo. Ngikhangelele kakhulu endaweni zokuthola information nendawo indaba ezinjalo nje.
Welibhathi Mthinzi othi yena ukubheja kusiyo indlela afuna ukuphila ngayo njengoba kwesinye isikhathi kungamhambeli kuhle uthi uyabheja ngoba kungela enye indlela angathola ngayo imali. Umthinzi layo uvumelane noSibanda esithi abanikazi bezindawo zokubheja yibo abathola imali eningi ngoba kunzima ukuthola imali ethe xaxa ngokubheja.
Hayi abanye bayawina kodwa ababini wonke laba bayenza imali abaningi bakhangela imali bayenzileyo abaphelile imali imali yabo yanabantu kodwa hayi imali bayenza abantu bakuwinayo balitshwane kodwa kuwina kuwina kula malanga. Hayi ingaba ilanga lakho lokuwina uyawina iningi but nguwenze apapa.
Uthe Bukhomloyi uthi kuya ngenhlahla yomuntu njalo ukuba khona kwendawo zokubheja sokusize abasakhulayo abangagcatshwanga ukuba benelise ukunakekela imuli zabo.
Engingakusho nge-sports betting kune-danger yethu ngoba njengamanje sikhangele ilizwe lethu imisebenzi ayitholakali so iyasinceda kakhulu ngoba sikwanisa ukubana sithone sizihlalele khona ngala ezindlini ze-sports bet sizama ukubana sithole ongamasentinyana ubana sizame ukugcina abazali bethu nabantwa bethu. Njalo kusenza sazi namaqembu labadlali abadlala khonapha lokali labanye abadlali abadlala njalo international.
Kule ndawo ezidlula ezinhlanu ezitholakala edolobheni lakoBulawayo lapho kubhejwa khona njalo lezo ndawo zithona zigcwele phambi abantu bezama inhlanhla. Kulezi ndawo kutholakala omabonakude abaye betshengisa imidlalo etshiyeneyo egoqela yenguqu yokuncintisana kwezinja kanye lokuncintisana kwamabhiza. Kube khona njalo le midlalo yokuzibazela ebizwa ngesilungu kuthiwa i-virtual sport. Abaziyo bathi amaqembu angaziwayo abhadala ngcono ungabhejela wona ngoba lawo aziwayo eyandelwa ngabantu yokudala ukuba inzuzo ibe phansi. Mina le-67 koBulawayo ngiwuJoseph Njanjini.